Ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 28 Mabasa 2022. Mpratsetis Jeremiah, endabeni zethu lamhlanje.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhlaka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza amaprize.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eyama-Committed Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana agqoke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, vendors are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find other supermarkets are actually charging the black market rate, and this is making it difficult for the workers.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Council's Message Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukubana balandele okwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo yedola lemelika. Bayakhala abeZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya oludumo uClive Chigubu okhulelwe yimikhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eyama-Committed Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana agqoke ukumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhlaka 3 Inkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile, kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esiliholayo selingaphansi kwesizinda sobuyanga. Ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lethu lube yi-$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokhu asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhlaka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza amaprize. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke okumnyama sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali onabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukusayika kwababalisi akukutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalwe nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphe vele imali yonke iyi-forex. Ngoba ngaza kwezi salary ngebhondi izakuwa vele ivalwe. Yikho sizagcina sonke ama-strike khona la amatisha azahlala ekhona and abantwana babagcina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi, kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvula kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvula kwezikolo.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthatshwa ilizwi, kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20%, lokuba enye ingxenye yeholo abazayithola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75, ephathelane lokusebenza phakathi kweCOVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi iCOVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia leUkraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizinisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuthiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labongi abasebenzela uManispala eZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukuthwalisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Ngenthathele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngesonto mhlaka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union uMnumzana Simbarashe James Tafirenyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, renders are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zama renti zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni uMnumzana Masimba Manyanya, owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to mealie meal, salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani, khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impuphu sekunzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, uthi inhlupho ezibhekane lezisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni nabezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili kumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kunengi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Taluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela, yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende uhlezi esithi akenelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza, ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika, kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside, ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhe lincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni, okuqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunazwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Bala jikelele womanyana wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele-Ukraine namhlanje, lapho athi abantu makhaza yibo abathintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele-Russia. Mnumzana Guterres ufike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin leBucha, lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukuba nababulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olutshiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza ele-Ukraine. Ngokuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Angeston Sibanda ingcwadi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi, ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu. Kwakufuza ukuthi vele kokuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi, kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO, kwakule Warsaw Pact, kwakuvunyelwene ukuthi abe-NATO bangayeqi imingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabomelika labo Poland labangane babo abe-NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduze le-Russia. Bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la iSoviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. Elemelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa iCuban Missile Crisis. Lanamhlanje leMelika alikho happy, alijabulanga ngeVenezuela. Leli America kalijabulanga ngeArgentina, angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabomakhelwane bayo abadla le Russia, yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine. Kuyafanana into lezi. So kuvele kumele ukuthi kungafiki khonapho, kumele ukuthi kukhulunyiswane. Nxa belokhe beqhubeka besenze njalo, baqhubeka labo futhi abe-Russia bezigwaza ngowabo, abe-America I mean, la manyama zivezi kwa zangu wabu. Ngobi rashia kungani impile yewe ilu nselele. Katesele vala ama ikasi kuti ngafiki Poland la kubo Hungary. Kuza pambanisa abantu makaza abangalani lempi. Kanti ngaba kokeli nje obo miliki basalisa nefansi bakulumi sana.
Lo mnumzana Angliston Slander ingcwadi ecubungula izombusazwe imuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga wa Studio 7. Kulive talk lamhlanje kuhlelo asehlizweni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nalehlupho ababhekena laso empilweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University oleGlobal Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzikwazi le-Afrika ngesikhathi kuqala ubhubhane lwe-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikweleti eziphiwa amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili $1.9 billion ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba ijaji le-Congress livumelane ukunika ele-Ukraine imali edlula amabhiliyoni angama-33 billion lokuthenga izikhali zokulolonga ibutho ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla e-White House lapho atshele khona intatheli zindaba ukuba ele Melika selinike ele-Ukraine imali eyedlula amabhiliyoni ali-13 $13.6 billion kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ngokungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo ka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubadlaleli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lo mhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubadlaleli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungola uzombusazwe umnumzana Bernard Bhekilisi Ndlovu endawonye nesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu onguye osumulala ingxoxo. Umnumzana Bernard Bhekilisi Ndlovu ucubungula ezombusazwe imuzwe exoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla libandla eli i-roadmap yethu i-clear, ama-signpost ethu a-clear, siyakwazi lapha esiya khona. Sile-leadership esithi thina interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama-elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangeli ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo eyaphuma layo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress yayazi ukuthi ivele iyadivide abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, babe khona ababefuna omunye ababefuna omunye ukuthi ihile esiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe iyenzwe through consensus.
Okay, hayi kuyezwakala. Nanto-ke udaba umnumzana Ndlovu uthini wena ngalo?
Hayi, lokho nje vele I think even naye uChabanga uyazi ukuthi uyaziphikisa mayethi yena i-Congress ihlupha ngokuthi lo munye uyake funa wakhe noba yilibizo le-democracy belele. Ma kungasayenziwa-ke kulevu yeparty abantu bayazibuza abathanda i-democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kutwa ngozibuse ngesiNdebele eZimbabwe babebona laba abathembisa ikusasa beveza izinto ezifana nakhona okhabakwenza ukuthi bantu abafuna ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye yabefuna omunye naye efuna omunye kuyadivide kwenzelwani cabanga ukuthi abantu bafoshwe ukuthi bangabi divided because i-division vele yiyo into ezalwa yidemokrasi. Umgabe maye buye vela empini wazama ukufosa one party state ngaseneswi spirit ngona lo moya ukuthi abantu baba divided akubi le development efundiswa amazwe afana nabo Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu beZimbabwe bedubeka ngala ngaphansi kwezani ukubona amabala bala yezanu PFism isiqala ukuvela kini bese saba nje ukuvula ispace kube democracy and bithathe ne-risk yena leyo kuthi vele kuyabakhona i-division kuyabakhona ukuphikisana kwabantu which is okuyinto engekhoyo eZimbabwe esiyidingayo ukuthi be khona. So iparty ma isehluleka ukupractisa lokho at party level sizakubona njani sekubuthi ilizwe.
Nanko ke umbuzo Mnumzana Chabanga.
Okumele kube clear ayisikho ukuthi iparty kayifuni i-democracy. Inkomo ziyahlabana esibayeni akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esibayeni ayisezo nkomo zakomatena sonkomo zakotshabana ziyahlabana zeqenye enye tisibaya sasa uyavuka uyifakele esibayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeyeqa isibaya. Olesikuthoyo ngokuthi we need guided democracy. Siyaku-election. I-democracy yona ngokwayo ningayiyekela lisiya ku-election it results into anarchy. Sesiyenzile i-democracy siqalisa lapho esavela khona ngo-1999 ama-leaders ekhethwa ngabantu siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress lilokhe li-divided abantu belokhe beyila ama-wounds abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-A abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-B kuze kuyethatha i-5 years and thina esikutshoyo kokuthi i-election it's only 12 months in umnyaka osusele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le-Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba remember asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya empini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama bafundanga bazokhoza i-confusion bazovotela abantu abangayisubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo badiswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje and uyaziphikisa futhi yena uchabanga athi yena ngo-1999 sabona okusho ukuthi bayakwazi ukuthi abaso party entsha base becabangisisile kahle kahle. If kuyukuthi sesaba ilabantu size sibabize inkomo kumele sizibuze phela uma sikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe. Ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokuncindezelwa beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi yikho-ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo. Umuntu omunye ocabangisisa usecabanga manje ukuthi njengoba ubuza kani kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa kuphela ilizwe from le into esikuyo manje basise kwelinye bona beveza ama-science awe-colonialism awezanu awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umthini kaClive uthi uSomahlaya lo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. UClive umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
To what every Jebele guy says, because I'm trying to wala manga. Wala manga. I saw this guy breaking a passing umfazi mele kuqele. Last night my wife crawled for me. Yeah, umfazi wam kuqele. Because I'm going to go to the beach. Umfazi wam kuqele.
Uyakhala uMothusi Bashimane Ndlovu, waziwa ngegama lokusoma elithi uMadlela Sikhobakhobo.
Ayikho into yobuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala, hayi ukuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabange wazini is early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Sikhala nomndeni wakuthi gubhu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehambe masinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu, ayikho into esingayenzi. Sithi akaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube, usomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifu elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina siku industry eye entertainment abade bengo MC osomahlaya ama-comedian. Sifala abantu asebekhitshwe omunye umhlubulo. Ayikhulumeki indaba yomfana lowo ibuhlungu kakhulu. Besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalu lama la abe ngcono njengoba kwabasesibhedlela wabuya waphuma.
Umculi olodumo uNomathamsanqa Nkwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfo wethu uClive Chigubu. Ngimbonile nje 4 days ago wesebuhlungwini. Yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngu-accept, but ngimbonile ukuthi besizibuhlungu obungakanani. Ngicela kuhulumende abaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanisa ukuthi bathole usizo kusasele sikhathi, ngoba it seems weleke ehambe phenduke ehambe phenduke engatholi usizo.
Uthande kaNcube olenkampani ye-events with Thandi udabukile okumangalisayo.
Silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo. This guy was so talented. It's such a huge loss for uBulawayo as a whole. Nesihleka sesipholisa laye umfana besimjayele kakhulu and we could see his star rising.
Uthandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKive ngenxa yokuswela imali.
Inhliziyo ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubu ngendlela asiye ngayo. Kubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje ukusimeseke, asilamali.
UClive ubeselesikhathana esenza umsebenzi wakhe lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKive Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Kuvekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehle kanje sihlobo, kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Roads Union of Zimbabwe isicelise uzulu ubana agqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje oluvalelisayo umphathi wethu Jeremiah esithi asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.